Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Alifuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 24 kumfufu 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo wedalela ePhalamende esokuthi amalunga e-MDC engenzi umsebenzi wokubuza abaphathintambo bakahulumende imibuzo.
Lelungelo sokuthi asichazisele ukuthi lomgoqo ofakileyo uthethe kuphi umthetho.
Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo ngesikhathi umunicipal wakoBulawayo eqoqa ukuvalela abantu amanzi okwamalanga amathathu ngeviki.
Inkinga esinayo bantu bakithi ukuthi idemand lokho kuthiwa ukufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu.
Kuhlelo lwendaba zezijeziso zenotho ama-sanctions lamhlanje sikhangela umanyano we-European Union othi kawusoze wekethise izijeziso lezi ngoba kungakabi lenguquko kwezelungelo likazulu.
Nxa laba behluleka kabayehluleka ama-sanctions engekho. Ama-sanctions kakhijwe sibona ukuthi bayakwazi ukubusa ilizwe bayehluleka. Nxa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho sesibakhipha kuma-next election.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Intatheli izindaba eyake yaba ngumhleli wephephandaba likahulumende ele The Sunday Mail uEdmund Kudzai usethule athi ibufakazi obutshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwasetshenziswa njani ukwethula impumelo engayisiyo yeqiniso. UKudzai wethule umfanekiso kamabonakude olesihloko esithi Excel Gate, athi utshengisa ukuba umgcinisihlalo wezek unkosikazi Priscilla Chigumba waqamba amanga aze athi ugatsha lwakhe lwafakaza ukuzibonela amaphepha lempumelo athiwa ngama-V11 awezindawo zokuvotela eziyinkulungwane ezilitshumi i-10,000. UKudzai uthi lokhu akungeke kwenzakala ngoba ama-V11 angeke afika kugatsha lwe-ZEC kungela mvumo yomthethwandaba ngoba ayabe evalelwe emabhokisini. UKudzai wethule ubufakazi obutshiyeneyo athi bukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe akulamthethwandaba ungamukela lolu daba nxa lungasiwa kwezomthetho ngoba indaba zokhetho zonke kumele zahlulelwe kungakedluli umnyaka owodwa.
Direct from Washington, the voice of America.
Ibandla le-MDC lithi lizahlanganisa amakhanda licubungule isinqumo esithethwe ngusomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mdenda esokuthi amalunga la engabuzi abaphathintambo bakahulumende kuleli dale imibuzo ngoba besithi uMongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe. Kube lokuxokozela izolo ntambama kulandela lesi sinqumo amalunga e-MDC ezama ukusiphikisa okuhle kwamisa inhlelo zedale lePhalamende. Unkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo waleli bandla njalo engumkhokheli we-MDC edale lePhalamende utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi balakho ukukhweza emthethwandaba zonke izinqumo esezathathwa ngumnumzana Mudenda ezephula amalungelo abo.
Isinqumo lesi asifakileyo ngasitsho ukuthi sesizahlehlela emva ngoba thina sePhalamende sangeniswa nguZulu waseZimbabwe. ijike ezimbili ezedlulileyo usithathele imrholo kokwesepalamente. Yena kwenzayo ufuna ukusethusela ukuthi senze okufunwa yibo okubulala ilizwe. Kodwa umthethandaba bathi bona bawubambile. Tinesi lakho liqiniso lobufakazi ukuthi lokhu abakwenzayo akukho emthethweni. Yikho sizahamba lakho. Sisiyathengisa umthethandaba kwenza ukuthi lo Zulu naye abone ukuthi abantu laba abasebenza nabo izanu namaqiki akula mthetho othi wona omnika amandla lawo. So esisiza kuyenza ukuthi sihlanganise amakhanda njengebandla bese sithatha indlela okumele ithathwe ngoba sonke siyazi ukuthi thina njengebandla sifuna ukulandela umthetho. Naye sizamazisa futhi ukuthi ugoqo lo uthetheyo ungaphandle komthetho kuze kusizwe ngempendulo yakhe. Kuzasinika ngomhla asiniki bese sikuhamba kuhlandla elilandelayo.
Kuyini okwenze wathi ibandla lakho lingasabuzi imibuzo bese kutheni?
Abameli bephelemende bebandla lethu bebefuna labo ukuthi babuze imibuzo ngoba nanhlala ilanga lembuzo. Waseqaqamba ke sesithi yena akumele akungenzakala. Basebezama ukuthi babuzisise wala kodwa ukuthi ezokusuka khonapho akusabanga le nto eke yahambela phambili lokho kulokuphikisana ngokuthi zilelungelo sokuthi asichasisele ukuthi lo mgoqo awufakile utete wuphi umthetho. Siyazi futhi ukuthi izanu futhi sisephalamende yathi yona bafuna ukuthi bafake umthetho ozabapha amandla ukuthi basixotshe ephalamende ngokuthi basihloniphe umongameli wabo owantshontshikhethe.
Liza kuthini ngalelo daba? Lizamnanza yini njengomongameli?
Njengebandla ye-MDC sivela ku-Congress lapho esifike esithuke khona izinqumo abalandeli bethu ukuthi uNangagwa wasoze simnakele njengomongameli ngoba wantshontshe ukhetho njengabameli bephalamende akulamandla owukuthi siwutshintshe lowo mgoqo. Thina uNangagwa akasomongameli kithi njalo akukho obhale khona emthethweni ukuthi amabandla asephalamende aphikisa ibandla elibusayo kumele batyelwe ukuthi bakhulumeni ngaphi benzeni ngaphi. Akula mthetho njalo nxa-ke sithi thina singamabandla aphikisayo kanti manje sokuthi incedane njengoba sibaphikisa befaka imigoqo okutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi.
Abanye njalo bathi kusuka kungahambelani nxa lisithi umongameli Mnangagwa kayiswe umholi welizwe bese libuza imibuzo kubaphathi intambo kumbe lamukele okuvela kuye uhulumende kumbe kuye umongameli.
Lilungelo lethu njengabameli bephalamende ukuthi sibuze imibuzo kuma-ministers. Njalo ngoba thina sivela ebantwini kumele sizebuza imibuzo esake siyiphiwe ngumzulu. Lokho ukuthi siyamukela izinto ezivela kuMnangagwa. UMnangagwa kala company enganelisa ukuthi isukumise ilizwe laseZimbabwe. Uhulumende kasezinto waseZimbabwe kala company lapha lengisa izinto ethengisa. Abesethatha imali leyo athi ngedizuzu lwatshi. Imali esetshenziswa nguhulumende imali ebhatalwa nguZulu esithi ngeyemthelo ama-taxes. Abameli bephalamende balamalungelo akumele bawathole. Akuqali ngathi njengemandla le-MDC lokuthi sithole imiholo lokuthi sithole izimota kwakuvele kukhona. Namhla kumangalisani nxa sokuthi sokuyithi ngoba sesiphikise uhulumende owephulile ngolimo lomuntu.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo webandla le-MDC njalo ekhokhela leli bandla edalele ephalamende ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Ugatsha lwezomkhathi olwe-Meteorological Services luthi umkhathi uza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo. Lolu gatsha luthi kumele uZulu athathe amanyathelo okuzivikela kulesi sikhudumezi ngoba siyingozi. Umbiko owethulwe yilolu gatsha uthi ukuchisa kuzafika kusilinganiso se-40 degrees kwezinye indawo eziphakameyo ezifana le-Kariba, Binga, Victoria Falls, Chipinge, le-Chiretsi ezizaba yizo ezizakuba lesikhudumezi esikhulu kodwa ilizwe lonke jikelele likhangelele ukuchisa. Isikhudumezi lesi siza umanisipala wakobulawayo esithi usezavalela izakhamizi amanzi okwensuku ezintathu ngeviki ngoba esilela kakhulu emadamu. Uthi njalo uyehluleka ukupompa amanzi kuhle ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo kansila ka Ward 1 kuleli dolobho umnumzana Mlandu Ncube.
Inkinga esinayo bantu bakithi ukuthi i-demand lokho kuthiwa ukufunakala kwamanzi izakhamizi zakobulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu okungangokuthi sokukhulela amandla ethu okwapampa siwaletha edorobheni. So kusokuyamele sizame uku-increase isibanga samanzi endaweni esizibiza sithi ngama-reservoirs lapho esipampa sihambise khona ukwenzela ukuthi sesinika izakhamizi. So ukuze senze njalo kuyabe kumele ngesikhathi sivalile kwezinye indawo impompi zethu zibe ziphele ku-reservoir yangikhona ukwenzela ukuthi ikhwele njalo inani lamanzi ethu ngale madamu elingani lehle kakhulu njengoba besibona isomiso esilaso. Njalo isigaba kulamadamu ethu emathebuleni South indawo etshisayo okuthi ama-temperature isikhudumezi siyabe siphezulu, so evaporation iyenzakala. So yikho ke sithe singani siyagavuna ukuthi abantu besebenzisa amanzi.
Likhangelela ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka kuze kube nini?
Esikukhangeleyo ukuthi kuqhubeke size siyefika mhlawumbe phakathi kukaNovemba kusiya ekupheleni kwakho uNovemba. Kuzadiphenda ngokuthi umlimi uzabe sihawukele okunganani ngezi.
Ludaba lokusilela kwamanzi emadamu kuphela yini kumbe ukusilela kwamagetsi lakho kulomthelela omubi?
Actually, amanzi thina vele noma silawo emancane besingafisi ukuthi siwagavune ezakhamizini ngoba avela aza-evaporator. Kodwa osokusuka kuphangise kangako yikuselela kwamagetsi ngoba bayakhatha even nala amanye amalayini esithi ngama-dedicated line sebewakhatha. So kusuka kube nzima ukuthi siwapompe abuye njalo kuya-affecta lokufa kwemitshina yethu. So amagetsi yiwo sibili ikhozi enkulu kakhulu kunakho konke.
Lilalo yini uhlelo olusobala lokwazisa uZulu ukuthi amanzi lizawavala kuleli lokishi ngelanga elinje, liwavale kuleliya ngelanga elinje?
Sifakile nje namhla besile press conference lapha besazisa khona izakhamizi through entertainment izindaba ukuthi sizavala kanje sesizokuphapha sokufakiwe nje ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukansila ka Ward 1 kobulawayo ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo we Studio 7 ekhona le kobulawayo. Abamanyani wamazwe we-Europe owe-European Union bathi isikhalazo samazwe ezwekazi le-Afrika lenhlanganiso ezitshiyeneyo sokuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezetheswa iningi lamalunga ebandla le-ZANU-PF ezikuhulumende weZimbabwe singeke samukelwa okwamanje ngoba kungakabi lenguquko kwezombusazwe lezokulondolozwa kwelungelo loluntu. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Umanyano wamazwe la uthi bazakhalisisa kutsha umumo seZimbabwe ekuqaleni komnyaka ozayo. Bengakathathi isinqumo esitsha sokuthi besule izijeziso lezo kumbe bazengezelele. Ingcwethu yokwezomnotho lezomthetho esizalwane seZimbabwe ihlala eBhilitane, umnumzana Lloyd Msipa uthi izijeziso zomnotho sezibulele ilizwe.
Sibhanishela indaba yokuthatha inhlabathi sokuthi kathe sesile opposition esisithi no ama-sanctions angakhitshwi because bafuna ukuthi ama-sanctions alimaze abantu. Abantu bangalimaza la ma-sanctions bazathini? Bazavukela ithi i-government.
Unkosazana Florence Nkomo olwela amalungelo oluntu esedorobheni lelizwe kavumelani lo Msipha.
Ama-sanctions akusiyiwo abulala abantu, akusiyiwo athumela ukuthi amaphoyisa abulala izakhamizi, babulala abantu abademonstrator bebonisa ukungaphatheki kwabo ngendlela i-government yeZANU-PF ephethe ngakhona abantu. No, bona indlela abaphethe ngayo abantu beZimbabwe okwenza ukuthi ama-sanctions ehlale elokhe khona.
Umnunza Namsipa uthi uhulumende weZimbabwe ngeke asuswe embusweni izijeziso zomnotho.
Nxa laba behluleka, kabayehluleka ama-sanctions engekho, ama sanctions kakhitshwe sibone ukuthi bayakwazi ukubusa ilizwe obayehluleka xa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho sesebakhipha kuma-next election.
Kulabanye abathi izijezi zomnotho kaziyekelwe ziqhubeka uhulumente osembusweni okwamanje aze asuke. Laba bagoqela uMnumzana Philips Banda isizalwane sezimbabwe ehlala eBhelithane.
Xa litshenie ukuthi khona hamba uyelungisisa imoto yakho endaweni enje, imoto yakho ifeyile i-road test, hambe faka amathaya amatsha, hambe faka lokho, yiko kumele ukwenze. So nxa kuthiwa khona khuphanini ama-sanctions, ama-sanctions awezimbabwe awafaka ngokwezimbabwe government. Ama-sanctions ezimbabwe afakelwa ama-individuals, abantu, kula mabizo abantu abafakwa ama-sanctions. Singatshelana amanga ukuthi kuthiwa khona ezimbabwe kula ma-sanctions, akula ma-sanctions ezimbabwe.
Umnumzana Thamsanqa Jo, ingcwethu ecubungula ezombusazwe ngomunye wabathi ama-sanctions asebhidlize eleZimbabwe.
Akusela sibhedlela ngenxa ama-sanctions. Isikolo akusela imfundo leyane esasiyazi kudala ngenxa yama-sanctions. Nxa ulesihlobo sakho esasuke ekhaya ngama-1990s, ungasitshela namhlanje ukuthi akusela NRZ leyane esasiyazi kumbe akusela CSC. Kubulawa esasithi kukontutu ziyathunqa. Namhlanje akusela ntutu ethunqayo. Konke lokhu kungenxa yama-sanctions.
Ujo uqhubeke ethi kungaze kufakwe bani ukuthi akhokhele leZimbabwe. Nxa izijezo zomnotho zingesulwanga akungeke kulunge lolu.
Ngazi uthathe u-Obama abalitshumi labomekeli labobani ubalethe eZimbabwe abasoze benze lutho as long as iZimbabwe ilama-sanctions.
Uhulumende weBritane utshele iStudio 7 ukuthi uzagcwayisisa kutsha udaba lweZimbabwe afake le mithetho emitsha ngemva kokuxexebuka walelo lizwe kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. IBritane ikhangelelwe ukuphuma kumanyano ekupheleni kwenale inyanga. Imele Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Chisa.
Siyabonga Ezra Chisa sibanda khona ngapho eLondon. Kunjalo nje uhulumende usethule uluhlu lohlelo lwebandla lezanu PF olokufola kutshengiselwa phezu kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zezanu PF ama-sanctions ngamazwe angentshonalanga oluzenziwa ngolwesihlanu. Ilanga langolwesihlanu lathiwa likhefu ukwenzela ukuthi abantu baphatheke ngobuningi kuhlelo lolu. Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana utshele umsakazo we-ZBC ukuthi uhlelo lolu luzaqala ekuseni ngama-9 lapho edolobheni leHarare okuzabuthwana khona abantu besebefola belubhekise enkundleni ye-National Sports Stadium. Enkundleni le kuzakuba le micimbi etshiyeneyo egoqela inguqu, umdlalo wenguqu phakathi kwe-Dynamos le-Highlanders, kube njalo labahlabeleli abafana labo Ja Praiser. Umangwana uthi basalindele ukuzwa ukuthi abalandeli bebandla le-MDC lenkokheli yabo bazaphatheka na kulokhu umcimbi lo osolwa ngabanye. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi osomabhizimusi sebeqalile ukulungisela ibhizimusi lekhisimusi ngoba yikho okwande ukuthenga abantu abaningi. Umkhokheli wenhlanganiso we-Confederation of Zimbabwe Industries umnumzana Joseph Gunda uthi bakhangelele ibhizimusi elithe xaxa ngesikhathi sekhisimusi. Iphephandaba le-Daily News lithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwenhlanganiso yama-WOVET kulandela ukwehlukana kwembono yokuthi kukhulunyiswane na lo umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa. Iphephandaba le-Newsday lithi izakhamizi zemazowe ezaxotshwa umnumzana Robert Mugabe esaphila ukwenzela ukuqhelisa ipulazi le-Gushungo Dairies sezisiya emthethandaba ngamunye ngamunye zifuna ukubuyiselwa endaweni yazo. manje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu lisipha ke imbono yenu okusenhlizweni yenu lingakhohle ukuthi liyenelisa ukuthi lisiphe ke okusenhlizweni yenu kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318.
Bantu Studio 7 linjani lonke kathi ngicela ukuboza likhetha banjani amalokuzana ama message dalwa vuli kodwa bathe singabalandeli be Studio 7 hayi man lingabe lenketa becha siyawuthanda lo msakazo kakhulu siyawuthanda thanda ukuphawula lo ngalugawule lo kanti vele ngicela ukubuza umdalana lo uyini uliNdebele ulishona ulitonga ulivendu ulinambiya uyini umhlobani bungumsili hayi akulandebele linje so ngijwa hayi man ngijwa cha kulandebele linje kambe ngathi sinesikhathi mna ngakhe gongoda abantu esenza kanje thumba abantu sakathi siwayithumba umkhulu wamanensi but kwekuya ama-sanction akhitshwe nasithi phambili ngama-sanction vele izimbabwe kufanele ama-sanction abahlale straight kusekusela bothi wenka kuze kekuma ubugawule phansi khona bevele abafaka ama-sanction kakhulu bekele uqambele i-MDC yamanga bethi i-MDC yelukuza ama-sanction i-MDC yakula ma-sanction wafakwayo anti ama-sanction bafaka ngokubona ukuthi bayephula amalungelo abantu ngiyabonga
hayo bantu be-Studio 7 linjalo ntungambile nkomo Gibbs Dube uChris Gandhi sithi phambili ngohlelo siyabonga kakhulu ngokusipha indaba kungela lapha elilelekele khona siyabonga kakhulu sithi phambili ngohlelo cela ukuphawula kancane nje ngokwenzakala ngaseZimbabwe hayi eZimbabwe mpela zizimbabwe sithwele nzima shemu sithwele nzima kakhulu ngifuna ukuphawula ngalokho ukuthi kuthiwa abenkonzo labo ukuthiwa batibamise ukhetho hayi thina straight lokho asikwamukeli lokho mpela lokho asikwamukeli thina into esingayifuniyo ukuthi umnangakho eqhubeke lokho ebusa 7 years le mnangakho lokho ezibusela phela kuyo sokumbona kwesinye isikhathi basebemnikeza ithuba lokuthi azibusele eyalele esikhundleni njengomgabe hayi lokho asikusapoti lokho asikusapoti asikusapoti la kancane watshontsha ukhetho ezitshele ukuthi kwesinye isikhathi umkhono uzokwanisa but okwamanje usumehlula uhamba amazwe lamazwe ehamba ngeformation edurayo so but abantwana bezimbabwe besidle imbuya ngoluthi ezibhedlela amanensi awakho abantu bafa imihla lamalanga hayi kunzima shem kunzima kakhulu ngibe sengithanda ukuphakula lalabo abathi ukufunta izijeziso zenodo zikhutshwe yazi abantu zikhuzokhutshwa kanjani ngo-January kufa abantu ngo-2018 kufa abantu ngesikhathi sokhetho kodwa zonke lezi zinto abaziboni kunje amalungelo abantu ahlonitshwa abantu bathunje kusendle busuku konke lokhu akuhlonitshwa manje bazothi izijeziso zenotho zikhutshwe kanjani thina sithi phambili ngezijeziso zenotho vele la amazwe afakela izimbabwe izijeziso zenotho lingalaleli lokho kukhulunywa ngamanye amazwe lina phambili ngezijeziso zenotho sithwele nzima ezimbabwe bantu bakithi hayi ngiyabonga kakhulu ngithi phambili ngohlelo ukusipha indaba eziqakathekileyo kakhulu libe le mpilo ende
mina engucelayo ngicela basitshele ukuthi khona izijeziso lezo abakhala ngazo zimi njani basifundise asikwazi ukwenzela ukuthi nxa kungabe kuliqiniso lathi sibasekele ngoba i-Britain ithi yafakela amalunga e-ZANU-PF ayifakelanga i-country so besicela ukuthi sibekwazi ukuthi kathi izijeziso lezi thina zisihlukumeza njani
mina lami bantu ba-Studio 7 ngendlela kade ngibona ngakhona mina ngibone ngathi vele ngabe kuthiwa bona labo mnangagwa laba ochamisa laba ngoba vele kuyabayehlulela kuyanto abayenzayo bayafana nje bonke ngabe kuthiwa bavumelana bethengise ilizwe leli lasezimbabwe leli bebethengisela abelungu ngoba abelungu ma bengabathenga nongabakho liphi ilizwe maybe angakwazi ukuphatha kahle izizathu zezimbabwe ngcono kakhulu ukudlula amaqembu sanibonani bantu be-Studio 7 lathi thinesikhala ako kakhulu loko no ukuthi vele bangaze befise kanjani bona umnangagwa ukuthi bazane betshone begibela izindiza besenzani badlalisa isikhathi ngoba phela kuyafanana ngoba vele kuyabamosha lelizwe njalo lama-sanctions la abakhala ngawo azakhitshwa kanjani ngoba vele yibo abayenzayo la ma-shelters ngoba babe vele benzela yena lo mgaba angiphinde babamosha leli lizwe. So yona iZANU-PF ma ifuma ihlakaniphile njalo ma ifuna ukulungisa leli lizwe kayikhiphe yena uMnangagwa izame ukuthola omunye umuntu khona phana kuZANU umuntu asemncane oseyintsha uyo ngakwazi ukuthi mhlawumbe amazwe aphetheya ngakwazi ukuba losizo but bekhiphe laba abantu abadala bonke banabamusha ilizwe.
Mina engikhulumayo ngumthokozisi lapha eHaburuni eBotswana la. Siyadubeka abantu bakamlimo, siyadubeka sithwele nzima, sithwele nzima elizweni labantu lapha. Kathi sibavota sobaza sidudula, siyatshona sigwela amagumbagumba sikanjiswe ekhaya. Izindaba zikaMnangagwa. Mina bengimcela uMnangagwa ukubana labo gawula ukubana bakhulumelane lolutshamisa. Kabakhulume lo chamisa umfano olejwawule imali. Eh, ngoba nxa bengakhulumanga lo chamisa akulanto ezakuhamba eZimbabwe khonapho. Abantu busala sidubeka kuphela so. So akuncedisa ukuthi kuthiwe umuntu uyabusa. Ubusa bani? Abantu beza kufa baphele ezibhedlela kungalamanesi, kungalamadoktor. Siyahlala safa kuphela ezitolo kuyadula ayibhondi langikhona basiprintela amaphepha bathi imali. Umthuli Ncube sezionele iCV yakhe, sezionele umsebenzi kathesi. Uqhatshwa ngukhulumende lobuselo le-corruption. Ngelinye ilanga madoda, we will hold you accountable. Ngelinye ilanga madoda, izathwala nzima. Ogawule bona abazabe sebegijima labo Joseph Chuma. Bazabe sebegijima sebethwele nzima sokuyibatha ibatha yona liyane eyenzakala ngesikhathi sikamgabe laphana. Manje kathesi siyalifaka phakathi lani bomamjuru siyalilandela futhi lingamasela. Uyathola umuntu esithi waphuma kuZANU-P F kodwa vele lisela wasitshontshe iZANU-P F ayizange imlandeli iyemthathela. Wonke amaplans lawana ngikhona siyalilandela siwathathe lizalunga.
Yibo ke abalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulamalunga edale lePhalamende aweMelika angawebandla lama-Republicans angene ngamandla kwenye indawo lapho kade kusethulelwa khona ikomiti yezemithetho ubufakazi kudaba lokuzama ukususa uMongameli Trump esihlalweni ngohlelo oluthiwa lona i-impeachment ngesilungu. Amalunga la angamachumi amabili lanhlanu angene kusakhiwo kade silamalunga ekomiti abalisa awama-Democrats lawama-Republicans. UMongameli Trump yena ukhanya ube lolwazi lokungena kwamalunga la ngoba ubeke wethula imbono ekhomba lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter. Ya isikhathi isikhanya sesidliwe ngumango sesingehlukana kodwa singakehlukani ke sikhangeleke indaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo edalele ePhalamende sokuthi amalunga e-MDC bengenzi umsebenzi wokubuza abaphathintambo bakahulumende imibuzo edalele ePhalamende. Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje. Njalo uZulu kumele alimuke. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChris Gande ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.